Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 24 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Loko okukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanupf? Kakhulumi lokho, okwakho khuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi intuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni wezansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu ubathabile Dlamini ekwebulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Kuthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased that
umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surplus is contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surplus is contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhonapha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubiwa kulamazwe alithumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eLebotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, iNigeria, lele Tanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba siqoqe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokho okukhuluma uPresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo. Abantu abangena ezitolo bahlangana lentengo engathengekiyo, abadinga imisebenzi abayithola, amaphotolo agcwele yonke indawo, akula transport, ukusebenza uzukho yedwa nje, akula economy, ezomnotho kazikho, akulanto ekhulayo. Ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le, kodwa phansi thina esiphila phansi lapha hlupheka esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga ama-drip, esigulelwa ngabantu sehluleka ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini, kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho, kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa ke sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edlule ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ocine kunguye ovulayo. Ukubona njani wena lokho?
Iye khona kunjalo, kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo ngombuya chisa ukuthi angabuya gula kancane, kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo, kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo, sekuyukulinganisa phela. Nxa bengasiphanga information, silelungelo lokucabangela. Angithi phela uhulumende ufanele aphe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe, kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi. Ngakho ke ngeke kumangalise ukuthi kuyadonselwana, ikakhulu njoba kunje kule COVID-19, kumbe njalo kukhona okukhona kasasa.
Wona umbukiso we-trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule bo ezingaka ezivalisa ubhubhane lwe COVID-19?
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze, ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini? Wona ama-by-election engavunyelwa, bona abantu abangu 100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe i-trade fair isivunyelwe, lama-election sefanele abe khona, ama-by-election sefanele abe khona, labantu sekumele bahlangane abedlula 100 kusiya phezulu, lama rally amaparty sefanele abe khona, njengalokho siwabona eSouth Africa, njengalokho inkatelo enkulu yeSouth Africa, umthetho wendaba omkhulu weSouth Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo, abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lokhetho solufanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lama rally sefanele abe khona kusiya phambili, konke okuhlanganisa abantu sekumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lomnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lomhlangano owenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled.
Nengi esikwenzayo kodwa iningi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe ngamazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwesulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Unconditional removal of these illegal sanctions. Zimbabwe.
Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvela kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenotho, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha khuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU-PF kakhulumi lokho, okwakhe ukhuluma ama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi seRhodesia wafakelwa ama-sanctions, kodwa i-economy yeRhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo, kodwa ke engaofia ngaprofi solution ukuthi hayi yebo kambe kula ma-sanctions kodwa sizanqoba ngalokho ngalokho. Ikho kama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi ke ayiqede ke lo hulumende wakhe wesibutho ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe lama-organizations yabo abafunayo.
Lokho kusekelwa ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu, uthinta izinto ezingadingakaliyo. Ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane, ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe i-corruption, ukubulalilizwe ukubusa kabi, ukubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Ukubulalilizwe ukungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Okubulalilizwe yikungabusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions sokwaba yikucatsha nje ngomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Uthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele iStudio 7 seMaryland, nguGift Dube.
Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MDC ayisithi safaka ama-sanction. Ama-sanction afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus ngeGukurahund. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga. Umgabo uzakhuluma esithi i-economy yakhwela, kulokuthula, njalo kule dialogue ekhulunywa nguye le Pollard. Konke lokhu ngamanga ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama-elections lama-by-elections bayala, njalo kulamahunga-hunga uthi yena lo Monzora sikotamati sakhe sebefuna ukuthi ama-elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuzwa, bayabotshwa, amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lengitsho lamasotsha lamapholisa asethwele nzima ngalo hulumende ngoba abafuni abantu abanakana okuthiyane lakho. Yikho ke iRuma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama-sanctions akhutshwe kayizilungise irecord yayo yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle bangahlukumezwanga. Ngalokho mahlabezulu hlale liqaphele ukuthi zano siphelelwe ngumphako, akula sanction ekhona, kula ma targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Iba nje kuhle kakhulu ngokunjalo umumo weCovid lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela ongasiphathisa esingangena kiyo ukuthi abantu bonke behlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le, ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu emaeconomies. Umukonomi wethu ulimele kakhulu, amanye amazwe nje jikeleze njengoba into leyo yomhlaba wonke, yiyo umongameli amele akakhulu agxile kiyo kakhulu. Umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sanama International Monetary Fund onjabo IMF wabesincedise intone ezinjengalezo. Kungakulezi indlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi enibavuselele umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF. Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Lokho kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayi-9.2 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semaSwingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamachumi ayisithupha lasificaminwembili 68. Kuthi isigaba semathepheleland South asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakoBulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulela nge-WhatsApp.
Sivuka njani balele beStudio 7, ivuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrance Town. Mina ngingowemalunku sobhukwami enguMoses Chuma, ngithi ngiyalibingelela lonke khona lapho. Ngithi sekuyisikhathi sokuyathela umquba emasimini, vukanini liyelungisa emasimini, libiye amasimu, izulu seliseduzane. Ngibingelele umama onanhlahla khona phana kwamatshivovo, ngibingelele umdala uNdevula usathulani, ngibingelele uRJ uNkobo, ngibingelele abakoMoses bonke koMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela, ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga, ngibingelele uJabu Ngwenya, ithi livuswa ngihlanhla wakumatshivovo osebotswana mina ngiwemalungu duze la ku-RJ khona phana onkomo ngithi sokuyisikhathi sokuthi liyethela umquba libiye amasimu ligamule amanenje izulu liyeza lingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngithi nami mina nginguHasheli Mhlophe engidabuka le Mbonqane. Ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama-elections aseZimbabwe. Bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukeni. Lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le. Asiyekeleni ama-parties laba oZANU-PF labo MDC. Ama-parties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi. Kufuna likubonele emaphathini wona lawo ukuthi akula muntu wesintwini ovuthamuka esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engupresident walelo phathi. Ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela amavoti. Nxa sekubuya kuma-party structures ukuthi ube ngupresident selihlala likhotha nje lilandela ngemuva. Kwenziwa yini lokho? Ukuthi kabalidingi bona vele balifuni kulelo khunzeni nxa ungumuntu wesintwini. Kungakho votelana amaphathi angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu. Ingaqalela phansi iphathi yabo umqondisi kodwa-ke lizayakha likhule lize lifike lana ukuthi selile voice ephalamende njengesikhathi sani sezaphu, hhayi ukuthi liyenziwa ama-fools. Umakuphe wakhitshwa kulekachamisa khitshwa ngayo i-tribalism, ukhitshwe kwekamonzora nge-tribalism. Lina litsho ukuthi abantu abenele abazalwayo bazalela ukuba ngabo-deputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngaphi. Asivukeni bakithi, asivukeni, yenzani okwenu, yekelani labo bazakhiphana batshintshane. Kungaze kungeni i-MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe yiZANU PF, lizahlala linjalo licindezekekile.
Siyabonga, siyabonga basazi bethu kusinikeza iindaba ezindlemi. Ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hhayi imzamo emarapi khona mpela yabona ukuthi nako-NRZ kwapa ibonile ukuthi liyezwa ukuthi sokuqhatshana sokuqhatsha abantu bempumalanga kuphela, abantu abangaso bendawo, abantu bendawo abaqhatsha. OJamisa kula nto abayenzayo wavele babathulele istrateji yabo layabona istrateji amashona uzosola njani abakibo beqhatshwa. So kukhala thina abantu bakithi yabona emarapini ele thina asisekeleni le bhati le ikhule idlodlobale. Udume masingena kwapha kontutu kwaphana sigqoke ama-t-shirt ethu kwapha ubona itshona lijotshobala. Ya, kumele iqine le bhati le iqine, senzele into ezicacayo. Uyiphe ipati ekuyalwisa lokhu amatshona ade ezenzela ilozina ezenzela indawo yonke ngena lapha siyaphuma la. But yona yoyode ekhuluma ukuthi le nto le irongo le irongo le nto yabayenzale basuka le khona komazimba maromafu bezosebenza laphelozi bezosebenza abantu bendawo bengasebenzi ayikho le nto le. Siyabonga MRP viva Mqondisi viva. Siyabonga bonke abasamasapotaza sisapoteni siqhubekele phambili likhulu idlodlobala. Siyabonga.
Salibonani, salibonani bantu baka-Studio 7 linjani? Siyabonga ukuzinyuza ezimnandi bani, siyabonga ukuzinyuza ezimnandi. Ye, nginguPetros ngokuhlala seMpumalanga. Ye, bengicela i-MDC izama ukuthi ikhampeni, ayizama ukuthi ikhampeni. Ye, siyayicelela ukubana uma kusenzeka sizame ukuthi siyigudluze izandla. Sikhathele, sikhathele Nkosi yami. Awu, sikhathele bani, ngokuphila sisemazweni, singekho ekhaya. Samini siye rejista bafowethu siyovota ngobuningi wethu. Siyabonga.
Salibonani bantu be-Studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abaseZimbabwe jikelele nyababulisa bonke. Ukhuluma ngundebele ensusa ku-Ward 11. Silohlupho esicawa ukuthi maybe ungezwakala emoyeni abantu bazaba lenhloni. Sile kliniki yethu lapha esensuza lapha iMbembezi Clinic, iMbembezi 4 Clinic. Iklinika le kayiphathi kuhle izigulane. Ama-patient aphathwa kuhle kule klinika shame. Ama-patient aphathwa kubi. Kulezisebenzi ezingelangqondo, ezingelangqondo, ezingahloniphi bantu, ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu, ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende. Kakhulu kulo mama lo okhona ngale ngenzwe ukuthi azwe zikhuzedwa, ogqoka amapinki lowo othatha ama-temperature ocheki BP. Hayi, ngakuthiwa kuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho ozekwelapha khona inyamazana amsevetinari aphuma ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu langendlela aziphatha ngayo abhiheva ngayo ebantwini. Kuzobuya amanensi engi-charge amanye angu-2. Amanensi lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle. Engingaziyo ukuthi okwenza baphatha abantu ngochuku kangaka ukuthi kumbe bangamashona abagenest amaNdebele. Akukuhle kakukuhle. Bemfisa ukuthi balwe li-audio abantu bayizwe. Ukwenzela ukuthi beqoqe ngayo labo bazwe laba bantu hayi kabaphathi kuhle abantu shame abaphathi kuhle ngingabonga nxa ngezwakala emoyeni yabe ngkwathi bazwile ngondebelo okhulumayo oyelatshwa kuleyo klinika la futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ngabaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu nalabo abalakho ukuhlaselwa lula igciwane le coronavirus abalezifo ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sivile ukuthi kube le vaccine enye esithathu, kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniso 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke, kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina mbona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imkhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke lezi ezinjalo. Bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezabo flu, ezokukhwehlela, ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazowathatha umkhuhlane. Kodwa ke eqinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lowo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina mbona ngathi akumelanga ukuthi kuyekelwe ukukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina lokho kuthiwa i-outbreak ye-virus enjengayonale. Siyizwa enxenye khona lobo 1918 lokho kwakuthiwa i-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala ama-business, kwavala i-sports, kwavala ama-frame machina, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambona kathi kumeleke kukhangele ukuthi kathi kwasuka njani kwenzela ukuthi kungaze kwaphinda. Nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani, akukhangelwe ukuthi kwavelela ngaphi, kwavela njani, kuvela njani. Kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Ngaqhibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo elifisela impelasonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.